Ngiyalinxusa lonke mahlabezulu. IZimbabwe Congress of Trade Unions ibizela iStayaway sihlanganisa ke amakhanda nenhlanganiso eziningi ezitshiyeneyo. Sithi akube ngamalanga amathathu aqakathekileyo azatshintsha impilo yethu. Intengo yamafutha izabangela ke ukuthi kube lobunzima. Ukukhweza kwepetrol le diesel kuzabangela ukuthi konke ke esikusebenzisayo kukhuphuke, kungaze kwabambeka, ngaphakhe ifolo lingazange likhweze. Abaningi bayakwazi ukuthi ifolo sesileminyaka ethize, abaningi bengalinikwa, abaningi bengakhwezelwanga ifolo. Nxa ke uhulumende sethe amafutha okuhambisa kube yiwo akhuphukayo, lokhu kuzabangela ke ukuthi impilo ibe nzima ebantwini abaningi. Siyalicela ke Zulu, siyalicela ke mazimbabweni amahle, lingaze laba lodlame, lingaphumi ngaphandle. Siyacela laba abathwala abantu, laba abalezimota, ukuthi bepake imota zabo, bengaze bathwala abantu bebahambisa endaweni ezitshiyeneyo. Akube lilanga elizatshintsha impilo yethu. Asibambaneni, akula ngokuthi kuvelela kubandla lombangazwe liphi. Into ehlupha thina sonke amaZimbabweni kungayisiko ukuthi uvelela kubandla liphi. Asibambaneni ke.